Bena na masiva we
Bena
baba mkhulu
Koka lwenduna kaZulu unhlanhlama ngwendiweni ngobukhosi besizwe sikaMthokazi
Inkosi yadingakala kakhulu 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 kazi
Konge kwini okwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sibili siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khomalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni ngakho akukhona ku-constitution liyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe-ke khonokho i-section yokuthi kumele kube le nkosi
hhayi lapho babadube laphana yize mntu omdala nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene ukhuluma yize yeze akudingisisi khonokho akudingisisi nxa into ingekho emthethweni ingavalwanga umthetho isemthethweni nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fokadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana uyazibhemela isigazo sakho kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa sokuyimthetho kuyafanana nalokho inkosi ayibhalwanga ku-constitution yikho isemthethweni i-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi then sesilandela lokho kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la sokungenele kodwa kathesi usemini jikelile
Dladla indaba umoya wagcotshwa uba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa
anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu kutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngaphi ngaphi ukuthi zimkhaphe zenze konke yikho ke bamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo so lingacabangi kakhulu lokhu lakho kuyakhuluma ukuthi hhayi lokhuyani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni yikho ke akumelanga kube le nkosi hhayi siyabona ukuthi sesikhuluma yize leze uthi ngapha bathi hhayi siyavuma umambo kodwa ngapha sithi hhayi umzilikazi hhayi ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha yintsoro nje kuphela
besaba
thina dube
uyakwazi ukuthi lithi alibesabi labesishoni kodwapo ukuthi liyakhuluma lithi asibesabi siyabafuna kangezo sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho kunjalo
lapho baba thina into esiyikhangelayo yile sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani ndlela zonke sivula izandla ukuthi hhayi asikhulumeni asenze lokhu asenze lokhu asenze lokhu asenze lokhu kuyafika kumuntu ukuthi hhayi mfowethu kukhanya ani awufuni ukulalela iy'nkulumo zethu yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi nxa sesikhuluma ngohulumende wakithi sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobani ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo nxa besihlabela ingoma leyo bayikhombela khonale esigodlwane ihalali ukuthi a-a hhayi bo selidlulisile kakhulu
ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge induna kaZulu uhlahla yamangwe ndiweni asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
kanjelokhokho bethu namasiba besethela amazwi.